ukunqotshwa kwama Mighty Warriors kuma penalties yiAngola kutsho ukubana abasaqhubekeli phambili bezama ukuyancintisa kuAFCON yabo mama. Siyananzelela ukubana ucoach uKwinji 15 kayitshintshanga kakhulu i-team yakhe kuleyo eyadlala eAngola. Ukhiphe nje uDanai Bopo waseqala ke ngoChristabel Katona. UChristabel Katona nguye ke oyenelise ukubana ehlohle okwakuqala kwazokuthi u-Ethel Tinyerere wasehlohla okwesibili. Uhambe leqembu nje elifana nayo okutsho ukuthi kusaselomsebenzi kakhulu sokumele bebuyele phansi bezame ukulungisa iqembu.
Kuyini okwehlulayo lapha babahadebe?
Ungathi kulokudonselana kakhulu kumdlalo wabomama kakhulu lapho inxaso kuqatshwa abaqeqetshi ukudonselana kakhulu lokhu mbona yikho kusuka kubangile ukubana iqembu lingazadlala kakuhle. Kuhle khona ukubana liqeqetshwe ngabantu abangabomama abanjengaye uGwinji 15 kodwa ma kulokudonselana kusuka kube nzima ngoba abanye babe befuna mhlawumbe ukubana iqembu liqeqetshwe ngumuntu ongubaba besithi obaba balolwazi emdlalweni wenguqu. Kodwa siyananzelela ukubana omama labo sebebuya besiba lolwazi olukhulu kumdlalo wezenguqu.
Kumele kwenziweni hadebe lapho?
Kuqakathekile ukubana inhlanganiso yezifa ihlale phansi ilungisise udaba lwama Mighty Warriors njalo bengazalulungisela phezulu kuphela kodwa beluqalisele phansi. Ngokubona kwami okwakhathesi ungathi iligi yabomama kayibhalansanga kakuhle ngoba umdlalo ngingathi kawusabalalanga ilizwe lonke. Ma singawusala singazama ukubana usabalale ilizwe lonke sikhona ukubana sithole ithalente eningi engahamba iyemelela isizwe. Kungakho-ke kuqakathekile okwakhathesi ukubana ikomithi yona le entsha ekhethiweyo yezifa ukubana ilungise umdlalo wenguqu wabomama kodwa besukela uphansi bengazakhangelela phezulu kuphela. Singakhangelela phezulu kuphela siyabe sisenza lokhu abakuthi ngama-shortcuts. Esikhathini esiningi ama-shortcuts lawa avamanga ukubana ebone abantu bephumelela emdlalweni wenguqu.